ukhala umsebenzi kwabo senior doctors kuze ngesikhathi odokotela abasanda ukugqiba izifundo belokhe lethemba phansi besithi ngababuyele emsebenzini abakhala ngakho kungakalungisiswa. Odokotela benhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association sibe lenyanga bekhalala umsebenzi bekhala ngokuthi cabasanelisi indleko yokuya emsebenzini njengoba iholo labo lingeneli. Unkosikazi Esther Mawunganidze ngomunye wabakade belande ukuzokwelatshwa namhlanje wafika kungela odokotela.
We are being referred to come to the hospital hospital.
Sidluliselwa kulezi zibhedlela ezinkulu sivela kweziminyane ukuthi sitholise usizo lwengcitshi kodwa asilutholi. Sikhongukuhlala lapha sile nhlungu zethu. Kungani uhulumende engalungisisi udaba lokungezelela odokotela iholo labo ukuze babuyele emsebenzini basize abagulayo?
Omunye wabodokotela ongathandanga ukubethwa ngegama uthi ukubona izigulane ziswela ozisizayo ezibhedlela kuyamzwisa ubuhlungu.
Ngiyesibeki emsebenzini imali alifani, ayisompilo esingayithile yokuthi imali sinxa isijaphela or ihlala lingayisizafika sokuthele 2 weeks, so kumele uboleke izimali ukuthi kufanise kulokhu uqhubeka usiye emsebenzini. Ayisompilo esayihambelayo esikolo, ayisikhetha esikufunayo esikufihlelayo nxa sisiwodokotela.
Usola uhulumende ngokwehluleka ukunakekela izizalwane zeZimbabwe ezambeka embusweni.
Kutshengisela lapho ukuthi abalandaba labantu abagulayo abasezibhedleleni ngoba ngabe ukuthi balendaba labo bayasengezelela izimali zethu zithole ukuyela emsebenzini kugcine abantu abagulayo.
Odokotela badinga ukwengezelelwa iholo kanye lokokusebenzisa okweneleyo ukuze kusebenzeke ezibhedlela. Abasanda kugqiba izifundo ama-junior doctors esibhedlela seParabenyathwa abafole belubhekise emahofisini abebhodi yezempilakahle eye-Health Services Board izolo bathi kababuyele emsebenzini bazelengezelelwe iholo njengoba abalitholayo lingeneli indleko yokuya emsebenzini. Yimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Sigama.